yebo siyaqhubekela phambili, asikabile response kumbe nilempendulo ezwakalayo from u-employer i-HSG. Sike saba le meeting layo kodwa asizonananga, so njalo siyaqhubekela phambili.
Yena uhulumende akula yini elikuzwileyo akuthembisayo?
Kathesa akula into ecacayo ayithembisileyo except khona kwama kade sithi izosileyi-50%. So thina njengabodokotela sithe ayikwani yona leyo imali ukuthi sibe silokhu sibe emsebenzini silambile, singela mali yokugada ichova, singela ama-school fees abantwana, abazali, nokudla nani nani. So asivumelelanga, so siyaqhubekela phambili loku le program yethu.
Akula yini elike lenza ukuthi bayethuselwa?
Yebo, yiko okwenzakalayo lapha ukuthi sekulama-suspected security agents asifonelayo thina abakhokheli bama-association besitretheni ukuthi bazasibulala, bazahlangana nathi, besisendela ama-meseji nangani belokhu besitretheni. Kodwa thina sithi abatretheni ama-leaders kodwa bathretheni ama-interest abodokotela bonke. So yiko kwenza ukuthi sibe le-clear mandate ukuthi hhayi asakwanisi nxa ye-association labodokotela bonke lama-patients ethu esiba lama-threats anjalo, angeke sakwanisa ukuthi sibe siqhubeka sibe emsebenzi ukuthi si-address ama-real issues abe khona awemali. So kulokuthretenana, so siyaqhubekela phambili njalo.
Ye, manje ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okuzayenzakala njengoba lina lisithi alila mali yokuya emsebenzini? Akula lapho lizabuthana khona? Liyaba lisezindlini?
Yebo, siyasezindlini, siyabe singabuyi.